Mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe ngiyalibingelela. This is your commander in chief, inkosi umzilikazi wesibili, inkosi yesizwe lelizwe lakomthwakazi. Mhlaka 28 May ngizobe ngisuka eSouth Africa ngisiza ekhaya. Ngizafikela koBulawayo mhlaka 29 ekuseni. Ngakho, as the commander in chief of the kingdom of Mthwakazi, ngibiza isizwe sonke ukuthi sizohlangabeza inkosi yaso koBulawayo. Abanye benu bayabuza ukuthi amapholisa aseZimbabwe sesiwazisile na ngalolu hlelo, ngoba besazi njalo bekhumbula izenzo zabo kithi emuva. Ngazise uMongameli, His Excellency Edim Nangagwa, onguye uPresident weRepublic of Zimbabwe. Ngazisa lohulumende wakhe abayibo abangabanikazi bonke balamapholisa lezingatsha ezitshiyeneyo ezifanayo. Uhulumende lo owaseZimbabwe ubebusa umthwakazi ngokungekho emthethweni. Ngakho ngazise iBritain layo futhi eyiyo eyanika igunya lokubusa umthwakazi kuhulumende waseZimbabwe ngeLancaster Constitution eka-1980. Ngazise omakhelwana iSADC, ngazisa iAfrica through the African Union, ngazisa umhlaba through the United Nations, ngazisa iEurope through the European Union, ngazisa amazwe atshiyeneyo kuma-embassies awo, ngazisa lalabo abakhangela ngamalungelo abantu emhlabeni jikelele, ngazisa izindlu zokuxhumana ezitshiyeneyo ezisemhlabeni. Ngakho-ke lowo loba engakanani loba engubani ozaphakama emelana kumbe anike ikhomandi ephikisana lale esengiyikhiphile mina uzabe ezidalela icala azalimela emthethwandaba phambili. Nxa-ke uzazi ungumthwakazi, thatha indawo yakho lapho khona. Isizwe kumele sivikeleke, isizwe kumele sikhuselwe. Ukhomanda sekunguye yena lo okhulumayo, inkosi umzilikazi wesibili. See you there.